Ezinye izikolo zivikwa zixotshe abantwana abangabhatalanga imali yefisi namuhla. Abazali bathi kabayenelisi limali ngoba ikhwele kakhulu. Nansi isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efihlela Ncube.
Ischool fees sikhwele kwezinye indawo ngabo $400 kwezinye indawo ngabo $500 abeMelika. Kuyona lithemu nje ezacediswa ikakhulu izikolo lezi ezizimele ukuthiwa ngama private. Laba ke abezikolo ze government labo bafakile imali eziningi kakhulu. Hayi nje kuphela ku school fees kukhona lokho okuthiwa i-levy ikhwelile kakhulu.
Uncube uthi ukukhwela kwezinto zonke kunsukwana ezedluleyo kwenze umumo wanzimela abazali ngamandla.
Kukhweleke amayunifomu, kwakhwela izicathulo, kwakhwela amabhuluku abafana, iziketi zamankazana, konke akukho okungakhwelanga. Ngakho ke ubunzima abazali abahlangane labo bukhulu kakhulu.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejishoko.
Nxa sikhangele kuvula kwezikolo langomumo wamnotho abadala basebunzimeni, ikakhulu ngakhangela kubana amandla edola leZimbabwe awile emavikini amabili abathathu adlulileyo esithi kwi-inflation okwenza ama-prices amaningi ahamba aya phezulu. Okuthi kubana laba abaningi izisebenzi abadala abangenelisanga ukuthola i-pay increment loba ukukhwezela uholo basesimini esibi kakhulu, abangeke bezibenelise ukwenza yonke into efunakalayo ezikolo.
Ushoko uthi kulokuxotsha abafundi izikolo lohulumende kumele baphe abazali isikhathi sokudinga imali.
Okwadala loba izikolo loba uhulumende angakwenza kathesi yikuba navumela abantwana babuyele esikolo, abadala abaninga amathuba okudinga imali esingathi ngama-payment plan aspread payment ye-school fees. Yikho angakunceda ngabadala.
Omunye umzali ongathandanga ukubethwa ngegama utshelele umsakazo ukuthi ifizi yengane yakhe kwesinye isikolo esizimeleyo eGwanda ikhwele isuka ku-$175 yaya ku-$233. Isiphathamandla senhlanganiso yabantu asebaya kumpentsheni i-Association of National Social Security Retirees Trust umnumzana Gideon Shoko uthi banengi abakumpentsheni abangasenelisi ukubhatalela abantwababo.
Ezikolo phela bafuna ukuthi imali phambili umuntu emfa, so kunzima ukuthi bazayithola ngapi imali abantu. Njengoba ukwazi wena ukuthi khona abantu lapha eZimbabwe unemployment is standing at 96.4, kutsho ukuthi khona ipopulation yeZimbabwe enkulu yabantu abantwana abalabantwana esikolo kabasebenzi.
Isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi lokhu kuveza ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF.
Impilo ibanzima nsuku zonke eZimbabwe mahlabezulu. Iviki yona lithe iqalisa intengo yechukela, isinkwa, impuphu, isepa esikuthi ngama basic commodities aqonge ayafika emayezini. Umuzi labantwana abangu 5 sokufuneka ube le 70,000 RTGS. Uzayithatha ngapi wena vele ungasebenzi?
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi izikolo zenza okusemakhanda azo. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele angenele.
Kanti izikool fees zizakhwela njani? Kuyini okutshintshileyo? Njalo amathemu akhona njengoba esemafitshane kakhulu ukwedlulisa amathemu kade sisiba lawo. Kanti kuyini ozokukhweza ischool fees? Uhulumende kumele angenele alungisise umumo lo, ngoba ukhona ukuthiwa ischool fees khwelile kulezi izikolo nje eziphongukhweza ischool fees sokudliwa imali kuphela, akusela nhlelo zesiqondana lokufunda kwabantwana. Abantu imali kayikho, ngakho-ke impilo yakhona yenza impilo zabantu zibe nzima kakhulu ngoba imali yakhona vele kayikho ebantwini.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro yena utshele iStudio 7 ukuthi umthetho awuvumeli izikolo ukuthi zixotshe abafundi abangabhadalanga ischool fees. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.